Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi lanxa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Asiyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje, uyabona kunale nto esibiza ukuthi ama-popcorn demonstration.
Umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa obeseGwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edalela ePhalamende lamakhansila.
President uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu ukukhuluma nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanise phezu kwentaba athi wena kasomemba ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso, uyimemba nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lanxa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kule xuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ubekwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi eZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo iloko okuse-KZN, lapho ke amalunga wethu njengama-citizen, njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyonikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase KZN. Lesi phathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke hayi, amalunga wethu iningi labo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaqhuqhuzela vele ukuthi kubhikishwe, sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela, ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela selana e-Beit Bridge njalo nini, usiphe njalo le njongo yenu?
Msakazi, sizoba nakho ukubhikisha e-border kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba semngomgqibelo hayi, asiyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje, uyabona kunale nto esibiza ukuthi ama-popcorn demonstrations. Abantu bayavumeleka ukuthi wona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zala eMzansi babe babhikisha, kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela, siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko bakwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela, sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngaloko kwenzakele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building, lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozo beyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyiko ngenxa ekhethu lwaseZimbabwe sithi thina hayi uBaba Ramaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usaphothana nalo baba lo ozifakile embusweni uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho kwenzakalayo ngale kuyakujabulisa uma kukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kulelizwe uphinde futhi ngapha wathela induku basha phambili basha emuva konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane nomphumela noma neobservation enziwe yiSADC ngoba yiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ngokhetho lwaseZimbabwe uhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngekhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini sihlalo webandla lesisi kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lase amakansil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathepeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Chabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoChabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente yameli athize yameli iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa izakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lomdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abo wenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. Sokungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente, uSpeaker of Parliament lo minister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba izani PF ile njongo mbili esifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathupheleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngundlela.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa. Uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa. Ulamabhanqa uyakhamanda kanti ngeke ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uye zihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ilamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo lokumbu sukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisondlele safundiswa ngayo esintwini. Lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayikhona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje, ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ePhalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngimazi okwesikhathi eside sako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho afunde ukubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi weprovince waba nguchairman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuka amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubuko bandlale MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho?
Okukhona ukuthi ubaba uChangu leyo ncwadi useyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandlale CCC. Kuthi into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC koBulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidates. Ikho libona behluleka lokufaka i-PR. Kuningi esikuzwayo okungasikho khonokho kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mceke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abe-CCC koBulawayo babevele bengasibo bebandla labo. Okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC idika kayila constitution kayila structure kayelani yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kwezwe ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngapi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama seats next election babe lokho besilwa uChabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona umbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esukuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli sisiningi labo kukhanya ubukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisalo mama ukhuphe ngo-2018 ingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizangi ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTswangira yili bhadeli khona kukanti Zanu PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokhela ubaba uMgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma bazachiya abantu bacine bezivuyela bonke ku ruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiyaphambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo wekhomishini yezenkohlakalo iZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo usekhethwe kuba ngumtshutshisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa ezitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane Handa ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliwe labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona ukuthi ukuthuka isikho kulungisa ulutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empendulweni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abekhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe isikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwucaphuka lami ngicabuke sokumphunyukile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo engani ziraf bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni bayadubeka kwabeZimbabwe bahlupheka lokho kokuqala ukugcina bona ngokudla kwabasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebe singezwa kuhle thina siyasihluphekela sitholi lutho kubona ba benefit something entweni yabona lethi singabenefiti sesifela bona ku wrong into lokho yakho yikho sasicela sesithi thina isibhedlela sengutsheni sikamisela bahambe bekwelatshwa ngokwelatshwa ukuze bengabe siwumanela thina tinubu manelo asikufuni inqayisimo siright wena dlana usithulela ungabulo ukurasela abanye abantu kuyawakhuba khona siyabonga kodwa ukusicebisa
ku studio 7 kanye labalaleli mina bengithi ngibuze lapha kuwo bona labo Khalipani Phugeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi utwabo umguni ukuthi kati yaphelela phi MDC yabo leyo ngoba iTPC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona sebe yiba sebehlaziya ukuthi hey triple C ngabe yenze isubo sebekhohliwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina bophukeni namhlanje seliyazi kakhulu lazi nix mana lanti liyaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka yaphelela kuphi lathatha zonke MDCT lathatha zonke MDC license salithiya awu lithunywa ngubani thathani izimali zika ubhedi mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi khathaya noma phatha ikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani livisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi nix
lo alo alo studio 7 alo studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe leliyana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnyangagwa umnyangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyicelayo guys sicela loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusuke kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhitshwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhehla ngoba lo mdala laye umgabe laye uze walala laye same thing futhi nanku futhi okunye wathi eZimbabwe kuyaze kulunge minyakana kutheni ubuhlungu
studio 7 studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelenda abanikazi bendawo Mr. Mathebelelenda asiyifuni into elesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebeleleni uma bengasikhomba nje indebe eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo le plaza khona ngale lo lendlwe kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo makuthi ngwezano bebila umuntu okubulawayo mela sebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu okubulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe naChabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu elisenzela wena abasakazi wethu ke ngiyokubaba lokuthi angoChabangu lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenyi party usiya fakumthetho kwenye iphathi uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokuthi jabulisa ngokubona abantu beZimbabwe behluphekile ngoba la uhluphekile njengomuntu umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iphathi wena ungaseleyo phathi anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali osuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi uthathe imali leyo uyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinga umuntu ozabenzela imisebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantu nanqatha kula misebenzi umntwana yabuye efike edinga umsebenzi awuswele eqala ukubamba inkunzi ebanje tshiswe mhlawumbe lo wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sokuba abanjeja wakarajwa mamtshaya waze wayichameli wena kodwa ulesibindi sokuthi uthengwe ukuthi bhala incwadi ukuthi khonakhona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la i-triplec ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke azweni sibuyele emakhadi nasesikhathele sizwiyele thina ngokubizwa amagwerekwere
qum kwatshelela siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa i-politics yeseZimbabwe zihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu babecabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi usiyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungaqalisa ukudlephana nomuntu sokuthi uyizani kathi vele i-problem ingaphi ukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa mabe sithi bahamba indlela eyodwa sahlupheka politics yakithi ayihlanganiphanga isithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngeleni la ngathi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubugwaba yibo busilimazayo umuntu efune ukuthi hayi ufuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kanti uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuna ukukhokhela ufuna ukukhokhela both so called leaders you are dangerous thank you very much
sempinduwile msakazi ngikhuluma qondana loChabangu noPhukeni bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka kuyani bengafumi elabi iphathi ukuze ubonakale ukuthi uChamisa kala bantu uyafaka kuphela abantu kabufume elabi ibandla elizabalandela ngoba bona baseqiniseni achiyene lelawo owenza ukungayisikho sema plaza la kuphuke bayihlekile be MTC Alliance mina uMozulu bangaphi namhlanje uMozulu bangaphi namhlanje umjuru bavulala ibandla elalisekelwa ngabantu uChamisa wasivumela iTPC kabamchi yabonga umsakazi ukuthi nxa iwadole ingafundo enxeko ngazwakala ukuthi kabafomela bibandla kusukela kuse MTC wayevele uhlupho wazangena kuPDP asukele thina lapho
linjani basakazi bethu abahle ngiyalibingelela ku Studio 7 lonke. Hayi, mina ngithela mina ngiyemphawule lapha abazali, ngiyemfaka kwami umbono. Ngilusizi ngabantu beZimbabwe, ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano, abantu beMashonaland izano bayivotele sibili. Nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxotshwe esikole, kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotela izano. Abafuni tshintsho, siyazibuza thina ukuthi kanti kuzani yakhona into emnandi le abayikholisayo, kuyini umuntu obadubekisayo? So ikhona, mnangakho aphuma mdala, yekela kuyakwehlula lokho. Abantu badubeka, abantwana baxotshwe esikolo. UChamisa wayesithene ngangena abantwana bafunda mahara, sicela uphume ndoda.
Sibingelele amaZimbabwe, siyabazi ukuphuthi kini laba bedumbedu besetshenziswa labobani. Okuselethu nabaZimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminga. Noba bengayenzani benzeni, kodwa okuselewo kuzabadina vele asijiki. Noba bengathengwa benze kanjani?
Kustudio 7 abasakazi labalaleli abahle, nabe ngithi-ke Pawule manje ngithi hhayi, azithathwa imoto. Kuthiwa ubani busaka bebalo wasebhiga ngapha bamthathele imoto alo fazi. Hayi, imoto kazithathwe vele. Azithathwe mpela, abona bezabona ukuthi izala sodiwa kudlala. Ubayabalayo umnakagwa, abathatheli izimota vele. Anti vele bona babegijimisa zona izimota bayeladaba lokusebenzela umphakathi, bayeladaba lesimo sempilo yabantu baseZimbabwe, ebheka ukuthi bona kabadle. Namhlanje liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine, ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hatshi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele, ukugoqela elemelika inhlalakahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzker. Okwakuqala, ele Ukraine lilempawu zokuphumelela kwezenotho, limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe, lilabantu abafundileyo, lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu, lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi le Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana kukho phose konke kumanyanisa uzulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwelakusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Pritzker ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. Kumele silungiselele elakusasa eliqhakazekileyo, elilobungcitshi obuhlanzekileyo, ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba. Lo
lokho ngokwela kusasa kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho ozakuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya njengokutsho kukamongameli Joe Biden wakufaka sobala ukuthi simale le Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia. Siligcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngoChris Gande.